Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 sasibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje asizanga sibone uDaniela ngalona abaqhwemisela kuleminile emisebenzini yabo, kodwa sibona ukuthi lapha kunabantu abanye esingabaziyo abakhonza ibhoda idolobha namhlanje.
Ukufuthelana uqhubekela phambili edolobheni leChitungwiza kulandela udlakela uqhamuke izolo phakathi kwabasebenza ukuthwala uZulu ngamakhombi lamapholisa.
So basiphathelana njengesebenzi ngoba ngathiphayithola ngempendulo yokuthi ibhonasi iyabuya nini. Njalo emhlanganweni abafuthelana ukuthi wazathiphayi na i-7.5 yena leyo.
Lanxa izisebenzi zikahulumende sezithole iholo lazo likampalakazi izolo zithi sezifuna ukwazi ukuthi iholo lebonus liyabuya nini. Uhulumende uthi imigoqo yokuqondisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe e-National Diaspora Police isilolongiwe yasiwa kudale le-cabinet. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulokufuthelana edolobheni leChitungwiza kulandela udlakela oluqhamuke izolo phakathi kwabasebenza ukuthwala uZulu ngamakhombi lamapholisa labasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abantu laba babikwa beyema ofisini kamanisipala waleli dolobho bekhonona ngokukhwezwa kwemali yomthelo obomele bawubhadale ngomnyaka usuka ku-$70 siya ku-$100 ngomnyaka. Kubikwa umanisipala ethumele abasakhulayo abacatshengelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF ukuthi baxotshe abantu laba kwase kuqhamuka udlakelwa kwalwiswana amapholisa lawo angenela achaya abambalwa kwabotshwa bedlula amachumi amane. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho eChitungwiza Residence Trust umnumzana Marvelous Khumalo utshele Studio 7 ukuthi lokhu kulokufuthelana lanxa abantu sebeqale ukwenza imisebenzi yabo.
Namhlanje asizanga sibone uDaniela ngalona abaqhwemisela sebeyemile emisebenzini yabo, kodwa sibona ukuthi lapha kunabantu abanye esingabaziyo abakhonza ibhoda idolobha namhlanje asicabangela ukuthi bangabe bayabantu labo abahlolayo abe-security sector abangena ngalithele sengibona izimota labanye abantu esingabazisiyo esingahlali sibabona emzini wesipilo sibabone namhlanje bagembe lapha ethawuni bayabhodabhoda khonapha. Njalo kunabanye abantu abahlukuliziweyo izolo amavendazi abathengisayo kakhulukazi omama abathathelwa izinto zabo. Nabo siyabona lokho bedibeka abanye sebeqalisile sebeqale izinto zabo ezithengiswayo njengamatomatisi nemibhida nokunye sebeqalisa ukuthi bakwanise ukuthengisa njalo noma izolo kwakunzima abazange baphiwe ithuba lokuthi bathengise izinto zabo. Abanye vele bathathelwa izinto zabo.
Labo ababotshiweyo kuthiwa kuhamba njani?
Ababotshiweyo labo yibo abacatshangelwa ukuthi yibo ababe organizer ukuthi kube nodlakela futhi bakhethi bahle mapholiseni bathi basayenza ama-investigations ukuthi babone ukuthi yini okwayenza ukuthi izinto ziphile sezifika nodlakela.
Abalimeleyo-ke banjani njalo ungasitshela ukuthi bangaki?
Thina kasikakwanisi kakhethi ukuthi sibekwazi ukuthi abalimalayo bangaki, kodwa kakhethi thina esikwenzileyo ukuthi siyathaba lethuba lolu olisinike lona thina ukuthi sikhulume emoyeni. Siyacela ukuthi bonke abalindeleyo ababuye ehofisini yeCindiza e-Base Class kumbe bathi sibafonele sikwanise ukuthi sibanike uncedo lokuthi bayelapha bengela imali eyabe beyikhupha. Yisho isicelo esilapho soleso. Siyacela ukuthi manabe khona abalimeleyo nje omunye umuntu okwaziyo omunye owalimalayo izolo ngoba ayidlahela okwayenzakala izono akazithe thina.
Lo ke ngumnumzana Marvelous Khumalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza Residence Trust bexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le eChitungwiza. Lanxa izisebenzi zikahulumende sezithole iholo lazo ngemva kwamaviki phose amabili zingaphiwanga iholo likampalakazi, sezifuna ukwazi ukuthi iholo lebhonase liza kuza nini. Lo ngumbuzo owethulwe emhlanganweni owenziwe namhlanje phakathi kukahulumende lenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende kudaba lweholo i-Apex Council. Sixoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Richard Gundane othi uhulumende wehlulekile ukuphendula umbuzo webonus.
Ngibani ezathatha imali leyo ngoDisemba? Njalo ngeyani? Bona bayakhuluma ukuthi njengoba sesingabhadala ipension, sekumele ukuthi siqalise ukubhadala ipension, ngoba ipension yona leyo kumele ukuthi ibhadale labo abathiwe umsebenzi. Hayi, lokhu kakusenzwa ngabo. Sikumeleleni ukuthi sikukhulume futhi sise bangakakhiphi leyo mali. So kule nkinga khona. So sithe thina izisebenzi zifuna ukuthi imali leyo i-7.5% ike ine kayine kuze kufike isikhathi sokuthi sekune-increment. Ama-salaries sekwanisa ukuthi athale leyo deduction. Khathesi kasiso isikhathi saleyo deduction. Kasiso isikhathi sama-deductions amanye amaningi wonke okumele ukuthi afike ku-payslip. So yizinkulumo lezo. So kasisajabulanga njengesisebenzi ngoba kasisayithola ngenhlembulo yokuthi i-bonus iyabuya nini. Njalo emhlanganweni kabasitshelanga ukuthi wazakhiphayo na i-7.5 yona leyo.
Manje pho mnumzana Gundane lithi uhulumende ayithole ngaphi imali njengoba ekhala ngokuthi kalayo imali yakhona.
Hayi, thina kasikwazi khonokho. Thina siyakwazi ukuthi njengesisebenzi thina siyasebenza. Nxa sikhangele uhulumende employer wethu anti yabona khona i-contract yethu ikhuluma khonokho ukuthi ungasebenza kumele ukuthi ubhadale. I-contract yethu ikhuluma khonokho ukuthi umnyaka ungaphela kumele ukuthi uthole i-bonus. Nxa sisebenza kuphela kumele ukuthi sithole leyo mali.
Kule mbiko esiyitholayo ethi yona ama-CIO bathola i-bonus ngomnyaka odluleyo, like layizwa yini imbiko le?
Hayi, angikabuzi mina khonokho. Angikabuzi sibili khonokho. Nami ngingafuna ukuthi ngidinge ngibuze. Nxa kunjalo, uhulumende uchasise ukuthi sesiqalisile ukubhadala abantu bayabe befuna ukuzwa khonokho le ukuthi hayi sesiqalisile ukuthi sibhadale umuntu wonke uzayithola.
Lo ke ngumnumzana Richard Gundane umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende kudaba lweholo i-Apex Council ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zingena kwele Botswana ngemva kwekhefu lekhisimusi. Kulezinye izihambi eziqeda amahola afika ayisithupha zilindele ukuthola uncedo emngceleni wePlumtree. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya esePlumtree.
Iningi iqhubeka isehlela emazweni ngomakhelwane ngesikhathi umumo omnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala. Emngcelweni weplumtree akuhambeki ngesikhathi iningi liphindela eBotswana kanye leSouth Africa ngemva kokuyadlala ikhefu lekhisimusi ekhaya. Kule ndwendwe ezinde zabangela amaphepha okuhlala eBotswana, ama-residence permits okutshengisa ukuthi ungaba lomphakathi omutsha osuzimisele ukuphuma elizweni ukuyadinga amathuba amatsha phandle kwelizwe. Unkosazana Silindile Ndlovu uthi bami isikhathi eside emngcelweni bengatholi usizo lokudinisa incwadi zokuhamba, njalo esithi iningi kukhanya ngeliphuma eZimbabwe okwakuqala.
Amalayini made kakhulu eborder, abantu bayema for 3 to 6 hours, ikakhulu abeZimbabwe bezama ukuzadinga amathuba okuziphilisa ngapha kweleBotswana.
uqhubeke esithi yena inhloso yokubuyeni kwakhe eZimbabwe ephelweni komnyaka odluleyo bekuhlala engasaphenduke leBotswana, kodwa umumo umbambe ngamandla ukuthi aphenduke.
Khaya eZimbabwe sisithi sizafica umumo olungile, kodwa umumo usifose ukuthi siphenduke kweleBotswana.
Omunye obesendleleni olubhekise kule South Africa, umnzana Bhekane Mathanda, uthi kumgceke ukuthi isimo asimanga kahle, yikho bekubonakala abantu abaningi okwethusayo bekundwendwe ezinde kangaka.
Abantu abaningi babonakala sebetshaye udwendo lokubuyela emsebenzini lapho abasebenzela khona kumazwe angaphandle. Sibona eBidebridge lePlumtree ama-queue emade kakhulu, abantu bethatha from 6 hours kusiya phezulu ukuthi bechaphe umngcwele.
Uthi isimo esikhona eZimbabwe yiso sixotsha iningi ngesikhathi amankampani evalwa, kuthiya iningi lingela enye indlela ngaphandle okudinga okusiphilisa kwamanye amazwe.
Lokho okunye kungabangelwa ukuthi kungaba labantu abatsha asebechapha njalo ukuyadinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe ngenxa yomumo ukuthi kubonakala ungabi ngcono elizweni leZimbabwe. Abantu abaningi imisebenzi lokho ingathola kahle, amakampani lokho evaliwe, kanti lamanye futhi kade operator kubonakala ngani kasoze vulwe ngoJanuwari.
Noma nje ungakakhitshwa inani labasebenzise umncelo wePlumtree leRamokhabane ngekhefu leKhisimusi, abeBotswana bathi inani lezimoto ezidlule lingaba phezulu okwedlula kweminye iminyaka. NginguMartin Gwenya ondaba zeStudio 7 ngikasabona kuleBotswana.
Siyabonga Martin. Kunjalo nje uhulumende uthi imigoqo yokuqondisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe eNational Diaspora Policy isilolongiwe yasiwa kudalela eCabinet lapho esimelele ukwethulwa. Injongo yalimgoqo ngeyokuthi uhulumende athole indlela angathola ngayo inzuzo kumali ethunyelwa ngabantu laba, njalo lokuthi nxa befuna ukusungula amabhizimusi ekhaya bamele balandele imithetho bani. Oqoqa inhlelo zenhlanganiso yelwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe eGlobal Zimbabwe Forum, umnumzana Daniel Molokele utshele iStudio 7 ukuthi abahlala ngaphandle kwelizwe kabemukeli imigoqo le ngoba bengavunyelwa ukuvota besemazweni abahlala kuwo, lokuthi babe yizizalwane zamazwe abayabe bekhona kunye leZimbabwe, i-dual citizenship ngesilungu.
Masikhuluma nge-diaspora policy for amaZimbabwe, sikhuluma ngendlela lapho uhulumeni nalapho eZimbabwe abefisa khona ukuthi asebenzelane ndawonye nezizalwane zeZimbabwe esezihlala ngaphandle kwelizwe. So i-policy yakho iyacubungula ukuthi kuyini okumele kuqakathekise ma uhulumende esebenzelana nezizalwane lezi.
Khona kuyini kakhulu uhulumende abe kujongile? Kukhona yini okunye okungayisikho imali?
Kakhulukazi okunye kumele kuqathekise yindlela izizalwane ezingaphandle kwelizwe okumele zikwanise ukuthi zibe lakho ukwenza izinto ezinjengamabhizinisi ekhaya, kumbe ukuthi zithenge izinto ezinjengezindlu, into ezinjalo ekhaya, kumbe okunye indaba zamaphepha ezinjengama-birth certificate, ama-ID nama-passport. Lakhona ukuthi umnotho welizwe ukuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zingasebenzisana njani nohulumende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zisithi zona zisola uhulumende ukuthi kaziphi ithuba lokuvota nxa zisemazweni lapho ezihlala khona. Pho manje ipolisi yona le izasebenza kahle na zona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zikhonona?
Kuhle ukuthi kube nepolisi, kodwa leyo ndaba ithiyene leyo ngoba ikhuluma esingathi ngokwama-elections, singathi kumbe i-electoral framework kumbe i-electoral policy. So kuhle ukuthi ma kukhulunywa ngepolisi leyo, indaba leyo ukuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zibe lethuba lokuthi zivote ma zifika kuvota, ikakhulu ma sibona amanye amazwe anjengabo-South Africa laboBotswana, oGhana, oNigeria, siyabona ukuthi bayavota kuma-consulate, kuma-embassies abo, into ezinjalo. So lakho kuyabe kukuhle ukuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zibe lethuba elihle lokuthi lazo zibe involved kuma-elections. Enye into futhi emele icubungule ipolisi, imele icazelule udaba le esingathini i-tax umthelo, like i-taxation yama-citizens. Ngenye indaba futhi emele iqakathekise ukukhulume ukuthi kwenzakala ngesikhathi esinjani ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe abe lakho ukuthi nabhadale i-tax yakhe, abe yi-citizen e-responsible e-supporting lizwe lakhe.
Ngokuzwa kwakho, bayakuthakazelela yini lokhu okufuna ukwenziwa nguhulumende okwepolisi yonale?
abaningi abakuthakazeleli. Siyazi ukuthi abaningi basuke elizweni ngendaba yomumo wemnotho wesizwe, ngendaba yepolitiki. So abaningi bayakhonona kulokukhonona okukhulu ngoba uhulumende ukhona elizwe abaningi abamsekeli. Abanye baphinde bakhonone ngendaba yokuthini kumele kucace obala kumbe uhulumende akwenze kube lula ukuthini umuntu oyisizana naseZimbabwe osenethuba elihle lokwamukeliswa i-citizenship yelinye elize abe nethuba lanalelo esekelwa nguhulumende weZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi ngapha eZimbabwe ikakhulu i-office ka-Register General ikhanya ilobuhlungu kakhulukazi ma umuntu ophuma eZimbabwe esithi yena nami ngifuna ukuthi ngibe le-citizenship yelize kumbe engihlala kilo esingathi ngesilungu dual citizenship
kumbe hello ke ngumnumzana Daniel Molokele obe sixoxa laye kuhlelo lwabeZimbabwe abahlala kwamanyamazwe, yena engowenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum. Ukuhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke izolo kulwisana amapholisa labamatshayeli bamakhombi eChidungiza. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usebike ngokuvalwa kwenkamba yakhe yemitshina yama-drone ngezansi yele Ethiopia eyayisungulwe ngenhloso yokulwisana labalwa becatsha emkhonweni lowo. Abeqembu labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS babikwa behlasele indawo ezimbalwa ezenjiwa amafutha ezimota kwele Libya lamhlanje ngokuthiya amabhomba omaquphula emzimbeni, kodwa amasosha abikwa enelise ukubulala abantu abaningi edolobheni elenjiwa amafutha la ele Al-Sidra. Edabeni olumqoka lamhlanje, ukusebenza gadalala kwezizalane zeZimbabwe kwele South Africa sekwenze iningi lazo zinconywe kakhulu kanye lokuphiwa imivuzo. Izizalane zeZimbabwe ezisebenzela inkampani yemithi yemvelo eGreen World kwele South Africa zithole imivuzo egoqela izimota ezintsha ngenxa yokuzinikela lokusebenza gadalala. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo isiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sikhumbuzo Nyathi ngomunye wabasebenze okwedlula bonke ezansi yezwekazi leAfrika. Yena ke uthi uThabe uManzide. Umvuzo awuphiweyo ugoqela uhambo lokuyahlala eChina ekhomba ngophakathi okumalanga ayisikhombisa.
Yazi ngizizwa ngimafurufuru ngoba for the first time in Stola ngiphakathi kweflight. Akungenze ngaze ngakhethwa nami ngaba ngomunye wabaseChina ikuthi nami ngisebenze kanzima ngoba nami benginaso leso sifiso and ngafaka more effort for ukuthi nami qualify eChina.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mthandazo Masiza odabuka eKezi, yena uthole ikhefu lamalanga amathathu lokuyahlala ehoteleni yabo mali yavuza eSun City kwela South Africa. Uthi imithi yesintu abayithengisa kule nkampani usebone isiza abaningi, yikho kumenza asebenze gadalala.
IGreenworld idila ngezempila kahle nezebusiness. Kwezempila kahle isisize abantu abaningi. Kubusiness side isishintshe impilo zabantu abaningi. Kanye neyami mina ngwami ngikhuluma manje isishintshe kakhulu from being a security guard kuze kufike manje sengi business person, sengiona nami eyami shop la ngidayisa khona ama products aka Greenworld.
Umnumzana Andreas Banda ozalwa kwamasendo ePlumtree yena ungene kuGreen World ngo-2014 ngemva kokwenza imisetshenzana eminingi kwele South Africa ehola imadlana engatsholutho. Uthi ngemva kwenyanga ezisithupha eqalile ubesele sakhe isitolo semithi yeGreen World. Ngenxa yokusebenza gadalala usehanjiswe eChina leDubai mahala, kanti laye ngomunye wabeZimbabwe abathole imivuzo.
Eyami kusho ukuthi ezokuqala iyo leke 87,700 noma ngithathe imoto. So ngiyazishuzela ukuthi ngifuna imoto noma ngizothatha imali. Ngizwa ngijabule kakhulu ngoba lento ayikaze yenzeke kimi eminyakeni yonke nje ngisebenza kumlungu. Ngangithi makuthiwa ngiphi ibhonasi mhlambe noma kwesinye isikhathi akuthengele nje 2 liter coke akuphene isidumbu senkukhu.
Umqondisi wenkampani yeGreenwald umnumzana David uthi kubathokozise kakhulu ukuthola izisebenzi ezikhuthele kangaka.
I'm very happy to see a lot of people are driving their car off of their life.
Ngiyathokoza kakhulu ukubona abantu bethola imota abebezifuna ngenxa yeGreenwald. Njalo ngenyanga zonke bathola imali ngokwenza lowo msebenzi. Baguqula impilo zabantu abaningi kanye nezemuli zabo.
Lobanje izizalwane zeZimbabwe zisaziwa ngokuthi zifunde kakhulu. Iningi lazo lifika kwele South Africa lenze loba yiphi imisebenzi engenza baphile. Into ke abadume ngayo okwedlula zonke kule misebenzi yikuthi basebenza ngokwethembeka njalo gadalala. Okuyiso isizathu esenze ukuthi iningi labo liphiwe imivuzo kule inkampani. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Kuhlelo lwethu esilipha maviki wonke ngolwesithathu uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sikhuluma lomnumzana Tobias Sibanda isakhamuzi sedethe ongomunye wezakhamizi eziphathisa ngokucenta lokugamula izihlahla eceleni lomgwaqo osuka kobulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls.
Okwakuqala mnumzana Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi kuyini lokho elikwenzayo sizwa kuthiwa liyaphathisa lapha liyacenta njalo ligamula lezihlahla. Ungasitshela ukuthi kuyini elikwenzayo?
No, lapha nje into esa amanye amadoda njangani acaba ngayo athi no. Kulezi ingozi eziningi ezenzakala emgwaqweni la. Kulezi inkomo eziphonga uhamba njani ndabona kathesa kulatyani zihamba sidinga utyani. Abantwana besiya ezikolo lapha emgwaqweni kulomunye umama futhi wakwalimala lapha bezama imota zikrosana nje. Omunye watshaywa imota, omunye walimala ilihlo. So sahlala phansi sakubona ukuthi no kufanele ukuthi iphonga uncedisa nje kwenze abahambayo labo behambe kuhle abahamba ngenyawo labo benelisa ukubona imota ikhatshana lezi nkomo la nxa umuntu obuya ngemota nje ngenelisa ukubona inkomo ikhatshana kumimi labantwana besikolo ngiyabona kubalula ukuthi behambe esikolo nje benelisa ukubona izimota lapha lalapha so yeyo yayinjongo yethu ukuthi siphathise
manje ekwenzeni khona lokhu bakhona yini abakahulumende abakayibalibona abalibonga.
Sike sakhuluma lokhu ukansela lapha uCosmas Makiposa ngike ngezwa kuthiwa kwakulomunye wakwafika obona kwezemgwaqo lapha babonana nje kodwa thina hhayi sikaze sihlangane labo kangaka ukuthi sesingakhuluma lapha but bake ba omunye ngeze ukhansela entshela nje.
Bona esigabeni bathi nabantu bayaliphathisa yini lani ukuthi likhanye liqhuba umsebenzi?
Hayi ukuthi thina asizange sibe ndalo ukuthi abantu bathini yikuthi nje abantu balembono ethiyene omunye amuze sithi kani kutsho ukuthi liyathola okuncane omunye laye banika umlando bethi no uhulumende ngabe laye uyangenela so imboni yabantu ethiyeneyo but thina nje lathi sabale lo mbono wethu injongo yethu thi no asizame ukuthi siphathise lapha emgwaqweni into zihambe kahle. Even labezimota nje badlula nje besibona zisebenza emgwaqweni siqiya asekukuhle. Even lapha nawahlala khona amapolice abefaka iroadblock salungisa konke hayi lanxa umpolice ekhathana abantu bambona nje dana ngona umpolice lapha.
Likwenza libangaki lokho?
Ya inamba ngikona ihlala ikhwela saqalisa nje sisik uqalise ngomunye undoda nje wathiwa ngumelosi Nyoni. Then hayi inamba lokuqansa nje esikhatini yabona into yevoluntary omunye esikhatini nje wasiza izakhamizi uzathola ukuthi engxenye kube le mfaka kube njani njani ningi izinto ezenzakala lapha esigabeni but inamba nje sigijima ziyangena kubo 10 siyathembe ngadlula siyaphambili.
Manje lisebenzisani lapho nxa lenza umsebenzi?
Lapha njengezakhamizi nje amahloka nje lokunye kwizigodo nje sikusebenzisa njengamafoku nje ukwenza ethi ameva ngoba kugcwela ameva kakhulu so yiko nje sisebenzisa amabhewula amahloka la khona kwano kwizigodokana nje wenze ethi hayi enxenye umsebenzi ungabalula nje okwakhona apho nje esigabeni nje yimaterial singalesi esisebenzisayo.
Hayi, kuyabongeka kakhulu njalo kuyabukeka elikwenzayo. Sibongile kakhulu, ungavalela isiZulu.
Hayi, siyabonga bamba mthakathi kandaba. Hayi, twala umbhalo ko twala umbhalo ko Monseni zinto zonseni. Hayi, musiyale kabotho tutandaze kuchitati mvula iwe munyika yesu. Yabonga.
Hayi, lathi sibongile. Taboka.
Twala umbhalo ko, twala umba. Taboka.
Okay, hayi, ube lelanga elihle. Bye bye.
Ngiyabonga sibili. Hayi.
Alo ke ngumnumzana Tobias Sibanda oyedolobheni leDede ongomunye wezakhamuzi eziphathisa ngokucenta njalo zigamula izihlahla ngeceleni lomgwaqo osuka kobulawayo usiya eVictoria Falls. Leza tata ingoma ka Chris Makoya owaziwa njalo ngokuthi nguganizani esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Ukufuthelana uqhubekela phambili edolobheni leChitungwiza kulandela udlakela oluqhamuke izolo phakathi kwabasebenza ukuthwala uZulu ngamakhombi lamapholisa. Lanxa izisebenzi zikahulumende sezithole iholo lazo likampalakazi, zithi sezifuna ukwazi ukuthi iholo lebonus liyabuya nini. Uhulumende uthi imigoqo ekuqondisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe yeNational Diaspora Policy isilolongiwe yasiwa kudale le cabinet.
Lingakhohlwa usithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, silitshiya ke kustudio 7 Live Talk. Lilale.